Umgabe uthola amazwi emngcwabeni kamuyi uBrigadier General James Jotham Morosi obhubhe ngolwesine mhlaka 6 Mabasa ngemva kokulwisana lomkhuhlane wethukela owe-diabetes. Lanxa uZulu engazange eze ngobuningi, abekhona amaqembu athiyeneyo abantu basizulu kusalindelwe ukufika kwesiduku sikamunye uBrigadier General Morosi siphelekezelwa ngumongameli Mugabe. Umongameli Mugabe uchaze umunye njengomuntu owayezithobile engenamawala kusukela esempini kuze kube manje etshona.
Kuzawugabuza urumende muri kukanganisa tono tono kubasiyana pamaitiro ake nevamwe anofunga kuti zvandiriwo vhetereni.
Akazange abange umsindo ukuklabalala esithi kuhulumende liyaphosisa wazithulela zwi wehlukana labanye abalwa impi kuzenzo zakhe abacabanga ukuthi njengoba ngingowalwa impi yenkululeko yile mvumo yokubusa ukuthi izinto zihanjiswe ngaleli ndlela.
UBrigadier General Douglas Nyikayaramba ngomunye wabasebenze lomunye uBrigadier General Morosi yena-ke uthi isizwe silahlekelwe ngumuntu obezinikele ukuthuthukisa ilizwe.
You might also understand the Ibrahim report which found its way to the United Nations.
Ngizokhumbula nge-Ibrahim report eyaphetha isise-United Nations. Leyo report kwakuyimisebenzi kaBrigadier General Morosi. Silahlekelwe kakhulukazi ngalesi sikhathi lapho besimdinga khona, lapho siqinisa khona uzibuso wethu, sikhangela ezombusazwe, ezomnotho welizwe kanye lezokwabiwa kutsha komhlabathi.
Uchiye unkosikazi u-retired group captain Joyce Morosi laye owalwa impi yenkululeko lengane ezine labazukulu ababili abaphatha intambo bengatsha zikahulumende iziphathamandla emahofisini kahulumende inkokheli yakubutho lenhlangothi zonke zomvikela kanye lozulu baze ukuzavalelisana loMorosi. Bebekhona labalwa impi yenkululeko abagoqela umnumzana Christopher Mtshwangwa lomkakhe unkosikazi Monica Mtshwangwa lo nobhala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda abamaqembu athiyeneyo aqhubeke elibasuzulu ngesikhathi isidumbu sisehliswa ethuneni emangcwabeni lapho okulaliswa khona amaqhawe elizwe e-National Heroes Acre. Ngimele isijo 7 mite Harare ngimumezi Zama.